Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngezonto mhlangana njini kuNkwenkwezi 2024 ngukhipha Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithelo oleZimbabwe Revenue Authority zithi azisenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi.
Lapho anti ucasile kodwa hayi besine contractual obligation lo muntu waziphathela imishina eyokwenza ama-e-passport lawo yikho bebelobu besamekwaphana kodwa kusalungisiswa kono.
Bakhala abantu ngokubhatalela ama-passports ngamaZimbabwe ngama-American dollar athi amaZimbabwe gold.
Isukela tatarika la bekumele ukuthi into le ilingakayindawo likhangela ukuthi likweleta obani kumele babhadale ngayiphi imali
zale tulela izamasiko ezabatsha lezokholo lwesikristu zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho oleZimbabwe Revenue Authority zithi kasenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi. Izikhulumeli zezisebenzi lezi zithi zifisa ukuba abahola imali ephansi efika phose ikhulu 90 Zimbabwe gold bafuna ukuba behole i-300 Zimbabwe gold ngenyanga. Uhulumende uthi usahlolisisa isikhalazo zabo. Bakhala abantu ngokubhadalela ama-passports ngamadola eMelika haji iZimbabwe gold kumbe iZig. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kunzima ukuba uhulumende emukele imali entsha yelizwe kulabo abadinga ama-passports. Umsekelo womphathintambo wezemali uMnumzana David Mnangagwa usanda kubika ukuba kabasoze bemukele iZig ngoba bavumelana lekampani yakwaLithuania ukuthi kumele bebhadalwe ngamadola eMelika hathi imali yakwale Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolo sixoxele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiswa we-Freedom Alliance nomnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edale lephalamende ekubandla leZANU-PF. UJuma usungula lingxoxo.
Into ebuya kancane kancane kodwa vele sizafika esibhakeni sokuthi iyeduthi ngasethathwa yikubona-ke yena ngwakuhulumente usekufakelwe wancuma ukubana kona izinto eziningi zakhe kazibhadalwe ngayo iziki leyo including ama-taxis lento ezinjalo nje lapho anti ucasile kodwa hayi besine-contractual obligation lo muntu waziphathela imishina eyokwenza ama-e-passport lawo yikho bebelokhu besamekwaphana kodwa kusalungisiswa kona ukuthi nayi kuphume khonaphana abantu bebuyele ukuthi ona nxa befika bengabhadala ngayo leyo iziki kumbe amadola lawo ngoba anti abola okunye futhi kuthi kona siyakwazi ukuthi na abantu abaningi ezindlini lapha sithwele wona ama-US dollar and nxa sithwele wona lawo ama-US dollar usalungisa izinto eziningi kumele kube lama-barrier change lento zonke zifana nazo nalezo nxa ufuna i-passport isebenzisele lani US dollar uyifake emkhamelweni wakho uzithathele i-passport yakho nje kuphele kodwa kuzafika esibangeni sokuthi hhayi
Ngube ngiyakubona sibuyachiseka la.
Uhlupho babuchuma lilo Dube khonapho. Uhulumende osebenzisa reactionary approach. Nguye oyinkinga yena lesihlala sikhala ngayo. Kanti uhulumende oplan izinto proactive ubeza kubuntu engakayifaki iziki. Athi khona ama-passport siwabhadala ama-US dollar silezi kwelede zikabani lobani. Uhulumende ohlelekileyo lo akukhangela ukuthi silesi kwelede se-China esinje okumele sisibhadale so. Abantu bakithi bahlupheka so asiqale nini ngaleyi fezi senza izinto ngalindlela. Kodwa bona bayabhudlukela athi nxa esephakathi sebona ukuthi siziba siyatshona lesi sengibiso segalula sekamisa umlomo usefuna ukuyaphuma yikho anyona tesi ichuma selireacta ezintweni sokulitshengisa ukuthi no lisuke laginya lingakalungisi ukuthi umphimbo unganani elifuna ukuginya kuwo hlalanini phansi linguhulumeni njengoba useharare khonapho kathi litshona lisenzani chuma amadoda labomama aliziboni yini into zenu zingakenzakani ngoba kumele libe lento okuthiwa libe fasayite likubone kungakafiki ukuthi ngomnyaka onje in 2 years time sikhiphe i-US dollar sifake izikhi kuzabe kusenzakala manje lina lingena ngathi liliza impumputhe lisiyangisa kangaka likwenzelani
khona
yikho phela enguhloyo ncube asikuthi kungene kuyimpumputhe into ezibonakeleyo zona zena yikho uhulumende ethi khona hayi asoze sikhiphe amanye ama-currency lawo ka-1 sizahamba silokhu sisebenzisa i-multi-currency system ebekwenza khonokho ngoba ebesekunazelele khonokho ukuthi hayi kunento ezinjengazona lezi zomele ziqale zinjani zenzakale yikho ethi khona hayi eventually sizafika esibangeni sokuthi sizawuthi hayi akuphume wonke amanye amakhalazi la kusebenzele iziki ngokwayo yodwa so yizinto ezicatshangelweyo zona ziyana zihlalelwe phansi zakhangela ukuthi hayi kanti lokhu singakubamba njani lokhu singakuphusha njani so khono utsho yikho okwenziwe ngohulumende wakho kanye sibili ncube baba ukuthi yona sikhangele into ezinjalo yikho ubona silokhu sile multi-currency system evumela ukuthi nanxa uleyo ezidola buya layo nxa ule ziki buya layo kodwa kumaphasiwedi abana yikade bethona hayi okakade sathathani iyedola kuphela kodwa lakho kumapassport ngepressure esiyifakayo sizafika esibangeni sona leso ncube esokuthi kona sizawuthi hayi oleziki ngabhadale ngeziki oleyezidola ngabhadale ngani ngeyezidola yikho lapho esiya khona ngoba anti into lezi zicungula ngokuphela everyday yikho phela amakhiwa athi bona a wise man is he who changes his mind akusho ukuthi nanxa wena ungafaka isinqumo sokumele umekiswe noma ubonte hayi isinqumo lesi asisebenzi ncube
ncube
ngithi kuliphepha lokho kungasebenziyo ubona ngayo umnikazi wakho ungangibona mina ngibuya ngiphethe ukudla ngingakudli ngithi dlanini dubelo lochuma khonapho kuyabe kutshengisa ukuthi ukudla lokhu kungabe kule chefu nxa ngingambuza uchuma ivalue yezinki elithe liyikhipha babuchuma iyiyo lanamhlanje lokhu ikhonapho yini nxa ingasekho khonapho yenziwa kuyini ukuthi ingabi khonapho uyabona ukuthi chuma kwesikhathi lalithi siyalithethisa le uhulumende wenu lo ufana ustep father ohamba afika athathe umama ekwazi ukuthi labantu wakhe abangu-10 nxa esemthethe ngikhona seqalisa ukubona ukuthi ukusapota abantwana laba kuzaba yinto enzi ichuma lapha lisuke latatarika la bekumele ukuthi into leyi lingakayindawo likhangele ukuthi likweleta obani kumele libabhadale ngayiphi imali alibabhadali ngamazigi abantu elibakweleta selingikhona lisitshela ukuthi kulama-contract elawenzayo kuyatshengisa ukuthi silivotela nje ukuthi khokhela nini kodwa kuyalehlula bakutsho lingabanye nje kungamanye amazwe ngabe lizwizayo lonke uhulumende wonke wezanwe nalo lithi selehlulekile kufakwe abantu ababonayo ukuthi benza
ayisiki ukuthi ngento yakona iviki kayisebenzi kube ngalavali ivali yayo ilokhu ikhona phana lapho eyangena ngayo khona u-13.56 ngenxa yokuthi wona ibhekhwe ligolide igolide siyakwazi ukuthi wona world over isifem ezimoment ngakho-ke yikho ubona ingasoze iluze ivalue ethiyetha so abantu abayidawuthayo ukuthi iziki iminjani akubuye ubone even ezitolo lapha isathenga mnandi sibili nxa ungena udlayo uyathenga sibili izinto ezithegqaqa sibili ngenxa yokuthi khona ilokhu isiselani ile value ngathi sikhuluma sobe sikhangela bona lapha osomabhizinisi aba befuna ukuthi bebekhweza befaka ama-rate angayisiwo ukuthi kona sithi hhayi singayenza into enjalo ukubulalana sodwa ngoba into lezi kaninginingi sizibulala thina sodwa asibulawanga omunye umuntu oyabe ephandle
lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala edale lephalamende ekubande leZANU-PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kulabo phatha intambo ababili abahulumende wakwale-Israel asefuna ukuba kwaziwe ukuba impi ephakathi kwelizwe leli lehamas izaphetha njani lokhu kwenzakala amazwe amaningi ikhala ngokubulawa mahlayana kwabantu abaningi egaza libutho lakwale-israyeli Uhulumende wakwele Ukraine ubika ukuba balwisana ngamandla lebutho lakwele Russia elihlasela ezigabeni eziningi empumalanga yakulelo lizwe. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Owenze.
Kwezamasiko lamhlanje ke silenduna kuzasitshela ke induna uKutumbane. Nduna siyakwamukela ukuhlelwa kusitshela igama lakho lesibongo nduna Nkulu.
Ibizo lami ngingwenyama Fuyana kodwa mina ngiChief Mayenga uDikizelwa uFuyana emaphitha eKhezi lapha.
Ye, linjani ke nduna?
Siyaphila linjani baba?
Hayi mbijana. Ye, akusitshele sizokuthoka lo mcimbi omkhulu. Ye, uyabongani baba.
Mhlaka 31 May kofiyana ngekhaya. Umcimbi lowo wongamelwe yithi singabantu bakofiyana. Kuthiwa yiMatebeleni South Province Culture Day Launch eyabenzelwe kofiyana. Kuthi kusuke siyabe sibungaza khona amasiko ethu. Sitshengisa ngokugida, ngokuhlabela, ngokugqoka, ngokudla njalo njalo.
Mm, likwenzeleni kunokho?
Ake ngithi inyanga yona le yamasiko umhlaba wonke jikelele. Lokho uholwa United Nations. So kwasekubuya ke emazweni wonke athe chithisa kanje umhlaba njengokungaka. So kusho ukuthi njengoba sithi thina kuyabe kuyi-province, kuqale kwaba le national culture day launch. Kusuka ku-national kubuya ku-province, kusuka ku-province kuya ku-district. Abantu ke sebengakwenza ezigabeni zabo. Kodwa kumqoka ngalolu suku ukuthi ihlangano yezizwe ezimanyeneyo yakubona kuqakathekile ukuthi izizwe zonke zihlonitshwe kungakhathali ukuthi sikhulu singanani ngokuthi bangobani bangazizwa bebancane ngoba zonke izizwe zinkulu ngoba zinjalo nje ziyabe zile mkhuba lamasiko eziyilandelayo empilweni yazo.
Sizwe ukuthi uFuyana uthini nxa ikhuluma labantu ngakhonokho-ke abaza kwenza. Ye, nakho-ke ikhuluma labantu baba Fuyana.
Kutho ukuthi esiza kwenza ke lapha sithima South Province kodwa esigabeni sakoFuyana singamaNdebele silaphana. EmaNdebeleni sibalisa abantu abanjengabeSuthu, abantu abanjengamakhalanga, abantu abanjengabamaNguni. So yonke into esizabe siyenza ngicabanga ukuthi izaba ngumfanekiso yakhonokho ukuthi thina singobani. Lanxa sikhe thina yimathi South Province siyakwazi ukuthi abantwana bakithi abasuka kuFuyana sebegcwele ilizwe lonke kumbe umhlaba wonke ungaka. Bakhona abanye abazabe besethekelele abavela ngaphandle kwelizwe. Njalo kukhona abanye abazabe bevela ngaphandle kwesigaba sakoFuyana njengoba sikhe i-province. Bazabe kukhona ababevela koBulawayo, bazabe bekhona abazabe bevela eGoli. Wonke laba bezesitshengisa kumbe bezebe yingxenye yabantwana bakoFuyana abazabe besenza okwakibo okwamasiko le mikhuba abayilandelayo empilweni zabo zasuku zonke. Ngathi nje ngamafitshane sizabe sinebutho elisuka koBulawayo laphana okuthiwa yinkwali. Sizabe silabantwana bemzilikazi primary abasuka koBulawayo. Sizabe silabantwana abasuka koBulawayo laphana abalomama uMachabalala okuthiwa ngamatshitshi basempophuma bona evulekilela laphana. Sizabe sinentombi zakoJama. Ngikhuluma ngalabo abaphuma ngaphandle kwesigaba sakoFuyana. Xa sengikhuluma ngabakoFuyana ngikhuluma labo bonke ikakhulu ngigxile kakhulu ezikolweni. Sinezikolo ezimbalwa ezingaphansi kwenduna uFuyana. Ngizabala isikolo seMbuya, iMbuya Primary, yeMaheche Primary, yeMaheche Secondary, yeMinda High School, yeMinda Primary School, siyeNock In ekhonaphana eMaphisa, siyeChewondo Secondary, leChewondo Primary, siyeMarinoha Primary, siyeZamanyoni Primary, leZamanyoni Secondary. Bese kusithi ngaphandle kwesigaba sakoFuyana silayo njalo iSontala neSilongwe Primary. Wonke laba bantwana babebelayo imidlalo yabo abazabe beyibonisa etshengisa ukuthi thina singobani. Baphiwe ithimu-ke kwi-government okuyofanele bayilandele. Kuthiwa Our Culture Building Zimbabwe Brick by Brick. So yonke into ababeyenza yabe ihambisana naleyo theme kodwa ikhombisa amasiko ethu ukuthi singobani. Ngaphandle kwabantwana labe sikhulume labo esengibabalise ngaphezulu sinezakhamizi ezikhona phakathi kwesigaba eziyabe zisitshengisa lazo ukuthi kuyini ezikwenzayo bengabantu abadala. Sileqembu okuthiwa emgijimi, sileqembu okuthiwa izondamthakathi, labanye nje abaningi. Kodwa-ke okumqoka ukuthi ngalolu suku abantwana baye bebona ukuthi ezindulo kwakusenziwa njani, kanti abadala baye bevuselela okwakuvele kukhona.
Ye, siyayizwa leyo-ke induna uFuyana ukhona ngale-ke emaphisa. Sibonge kakhulu baba Fuyane, ungajina lokusasa.
Hayi, lathi siyajabula
yokwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo ngalusuku njalo sivuselelana emoyeni yethu ngobana imoya yethu ihlala ihlukumbezekile idinga ingatholi kwesinye isikhathi idinga ukubana siyivuselele nxa sesenganeno ngoba ngale kwethuna siyabe singasekho isikhathi sokukhumbula ngempilo zethu ngoba ziyabe sezedlule. Namhlanje ke ilizwi lethu sizalithola ngokuloba kwaHezekiya chapter 37 sibale amavesi usukela ku-1-5 kufundeka kanje verse 1 isandla sikaJehova sasiphezu kwami sangikhipha ngomoya kaJehova sangibeka phakathi kwesigodi sasigcwele amathambo wangidlulisa kuwo ngazungeza bheka ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi futhi bheka ayomile kakhulu wayesethi kimi ndodana yomuntu lawa mathambo angaphila na ngathi Nkosi Jehova wena uyazi wayesethi kimi profeta phezu kwalawa mathambo uthi kuwo nina mathambo omileyo zwanini izwi likaJehova verse 5 isho kanje inkosi uJehova kulawa mathambo ithi bhekani ngiyakungenisa kimi umoya niphile leli lizwi nxa ngilibala ngibone ngathi kuyafana lalokho esikubona lokho kwabona uHezekiya ungathi uyaphosa ilihlo lakho elenyama lelangaphakathi ulalele ngendlebe okukhulunywa ngabantu endaweni ezijiyeneyo uzananzelela ukubana nxa sikhangela sithi kumbe imindeni yabantu imuli ezijiyeneyo phakathi kwazo kugcwele amathambo omileyo ungakhangela abantwana abazelweyo endaweni indawo ngendawo eqinisweni kungathuka muntu kodwa kukhutshwa iqiniso njengoba linjalo abantwana abanye olutsha lolu selufana lamathambo omileyo akulampilo kuyini okwenza ukuthi amathambo la ome kuningi okuhluphayo abanye bafundile ezikoleni imisebenzi kayikho abanye kuswelakala izimali ebazalini ukubana abantwana baqhubeke ngemfundo yabo besiya phambili babe sebesiba nje umhlambi kazolusile bafanele amathambo omileyo abanye ke babantwana abazalwayo intsha esakhulayo balakho ukubana bangahlala ndawonye batshelane izinto ezingayisizo yikho ubona umhlaba wonke ngisho lakhona apha emindenini kwelakithi abasakhulayo balimele kakhulu ngezinto ezibalimazayo njengezidakamizwa abanye ngileqiniso kabakuthandi ukuthi bazithole bekuleso simo kodwa benziwa ngumumo okhona kangitsho ukuthi kuqondile ukuthi bakwenze kodwa eqinisweni kambe abantwana benze njani ilanga liyaphuma kakulanto abazayenza abantwana babe sebefana nje lokuthi ngamathambo omleyo angelampilo lakubomama kunjalo omama emagumeni yibo okumele bami baqinise imindeni ime babekezelele okuningi okwenzakalayo kodwa ngenxa yezimo abanye abazifumana bekuzo sebefana lamathambo omleyo ithemba lothando likamama kweminye imizi kayisekho ngenxa yenhlupho lengxaki zakulumhlaba obaba ke kangikhulumi-ke labo abanye yilabana babalekela imizi bayafana lamathambo omileyo kodwa ke uHezekiya besesithi lingalahla ithemba amathambo la alakho ukuphila nxa ekhangela kuNkulunkulu uJehova uyazi uyabona sikhulekeleni laba bantu asebeyizimo zamathambo omileyo bathole ukuphila uNkulunkulu abelathi asibusise asinike ithemba singabi ngamathambo omileyo kodwa sibe ngamathambo adinga ukuphila ngoJesu amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Sikasizwe ezabatsha eziphethwe nguTaboka Ncube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Namuhla sixoxa lonkosazana Mhlelo Sizo Ncube owaziwa ngokungelokuthi Chef Mhle owasungula iStay Up African Chefs obese eMelika ebukisa ukudla kwesintu.
Ngivuye America ekupheleni kwenyaka kamabasa. Ngihamba ngizobambisana lama Native Americans ukubonakalisa ukudla kwesintu. Bengibuye ukuzopheka, ngibafundisa, testisa ukudla kwesintu ukuthi bakwazi ukuthi thina lathi Africa sinokudla okulomsoco.
Bakwamukele njani ukudla kwakho lokho?
Angimangele kakhulu ngenxa yokuthi ukudla kwethu kulobudlela lobumangalisayo. Kodwa into emangalise kakhulu ukuthi ngipheka amacimbi, bawadle waqeda du, basele sebevuzo sebeqedile, ikanti lokhu likuthatha ngaphi?
Uhambo lwakho lolu yikwini okufundile?
Ngifunde ukuthi nxa ungaphakamanga izinto angeke uzube zazo. Ngibe lethuba elikhulu lokuhambela emahofisini kamongameli welizwe leMelika. Ngamukelwa, ngalalelwa, sikhangelele ukuthi siphinde njalo uhlelo lolu. Ngingasahambi ngiyedwa, sembanjiswa ngabantu abanamandla abakwanisa bangcedise. Ngoba umhlaba lezi nsuku uyamukela into ezishiyeshineyo, especially izinto ze-Afrika zile ndawo lapha e-America. Into efunakalayo nje lithemba lokuthi abantu bafake i-effort yokuziphakamisela izinto zabo. Ngoba abantu abasemhlabeni, especially lapha e-America, e-New Mexico, indawo ezingenile ama-restaurant, ngihlangane no-Chef Jumbo onguye ophethe ukudla kwe-Africa lapha. And i-restaurant zakhe zimbili zigcwala okumangalisayo. And abelungu bayavuma ukuthi ukudla kwe-Africa kutesta okomgangatho phezulu.
Iwa-ke phambili uhleleni ekuthuthukiseni ukudla kweZimbabwe ngapha eMelika?
Okusehlelweni yikuba abantu abaprojisayo bakwazi ukufikisa ukudla kwabo ngapha ema-restaurant, kukwazi ukudliwa labo babe nenzuzo. Kule Tallinn Market, International Market, banesivumelwano labangcethi ukuqoqa uhlelo lolu ukuthi nxa bekhona abanezifiso abanokudla okulungiswe kuhle okungwe-Afrika, uyakwazi ukuthi akufake emashelfini akuthengise, and then kube yikudla okufinyelelekayo for ama-Africans lalaba abanye abakhululekileyo abamhlophe ukudla okushiyeneyo.
Kwabatsha abakhangelele ukuthi labo bangene kuhlangothi okulo njalo bebona izinga osifike kilo, ungathini kibo?
Into engingayisho kwabatsha ukuthi akulanto ezalula, yonke into ifuneka umuntu esebenzile. Njalo nxa kuwukuthi ulesifiso lephupho, zifundise ukuxoxa labantu abathenjwa inhliziyo yakho, laba sekebeke bahamba indlela yakhona, bayakwazi ukuthi bakuncedise uzithole la usufike lapho ufuna ukuthi ufike khona. Kukaningi empilweni esiphilayo lakhe elizweni lakithi, awusozukwazi ukuthi ubambe into ihlivele ivuthwe. Ufuneka ukuthi uzinikele lapho uhamba khona, uzithembe, njalo ungalahli isithunzi sakho nxa kuwukuthi wenza into, ungalahli imvelaphi yakho. Kuba lula ukubhekana nobunzima nxa imvelaphi yakho iphethe ngezandla. Njalo umuntu akafunde ukuqala lapha khona ngalokhu alakho. Njalo amathuba nxa ebuya angawadlalisi, awasebenzise ngokuhlakaniphileyo. Singathandi ukukweleta, sikwazi ukuthi khonokho okuncane nxa singaqalisa kuyakwazi ukuthi kwengeze kancane kancane, kuyafika lapho umuntu afisa ukuya khona.
Siyabonga ukuthi libe lathi kusigaba sabatsha lapho ebesixoxa lo Nkosazana Mhlelusizo Ncube, owaziwa ngelokuthi Chef Mhle, owasungula i-Stir Up African Chefs obeseMelika ebukisa ukudla kwesintu. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uTabaka Ncube.
Yes, siyabonga kakhulu Tabaka Ncube, ungadinwa kusasa mfowethu. Wezemidlalo namhla sixoxalo Amin Somaphiri, kodwa singakangeni kudaba lolu, sike sikhangele okwenzakale namhlanje kwezinye indawo. Iqembu leManchester City selithole isicoco se-English Premier Soccer League, ele-Arsenal likusigaba sesibili engalanini yemidlalo le. Emidlalweni edlalwe namhla eCasilaka Premier Soccer League, edlalwe namhla eZimbabwe, Cape United 1, Dynamos 1, Chicken Inn 3, Simbabura 2, Manika Diamonds 2, Greenfield 0. Ake sizwekele kolomanje wezatshisa sibanda ixoxa lo-Amin Somaphiri.
Uphiri wadlala iqembu le-Olympics engayi ku-Highlanders lapho kwaduma igama lakhe lokuthi ngumakanika. Uleminyaka yokuzalwa engamajuma esithupha lanye 61.
Qale vele ngingumfana odlala ibhola nje emalokishini khonapha, ngingumfana emalokishini ngidlalela ithimu okuthiwa yiluveve pick 11. Yikho lapho engabonwa khona ngubheri daka. 1979 ngile 16 years ngisase ngumfanyana uBerry Daga nguye ungucoach wayedlala ibhola edlalela iHighlanders so nguye umuntu owayenza izinto zami zabalula eBoreni ngaqala ngadlala iOlympics where I started playing as a young teenager uOlympics ngadlala from 1980 to 1984 lapho esarelekedwa khona
pho wangena njani kuBhozo uPhiri
ngithengisuka khona ngale uBerry wahambiza esengucoach ngo-1985 ekulokozeni ku-Highlanders where I was bought for $1,000. It was a very good achievement for me. Ngingumfana osuka eluveve. Kwakunzima ukudlalela impilo kuzeni iHighlanders uvelele emalokijini lakhonjuke elokuzeni eluveve emagwegwe and so forth. Kwakunzima ngoba abantu nxa ubafika kuHighlanders bethi uvelele emawesi.
Ngesikhathi uPhiri esiyadlala iqembu leHighlanders kwangalula ngoba kwakugcwele ke intshantshu kuleli qembu.
Bathe bestruggle kwakhanya mina ngilo Tobias mhlamba nje. Angithi sasivele singabantu sasithenga ngo-85 angithi but uyi-breakthrough yayinzima ngoba kwakulabo Douglas Majola o-Fineway o-David Phiri o-Douglas Mloy u-Richard Ndlovu o-Mabika o-Madinda u-Namo Shambira angithi ngibe ngabakhuluma so kwakuvele kunzima ukuthi ukungene ku-breakthrough so ngahle ngatholi i-opportunity konapho
esele munyaka adlalela ithila moya uPhiri leBhozo yakhe baqala ukutshaya bebhuqa amanye amaqembu kwezenguqu waze waphiwa legama ngabalandeli baleli qembu
ngo-1986 sathatha almost everything into esekhuthayo kuphela yiligi saba ngama-runners up so I had a very wonderful career but i-career yami yayivele ngingumuntu ophushayo ngikwazi ukuthi ngifunani ukuthi ngumakanika vele mina ngumuntu owadlala ngapha ekanika izimoto so i-life yami yonke vele mina ngilungisa izimoto ngangilabantu abangu-3 abangikhathazayo one kwakungu-Joel Shaw kwakulo Moses Chunga then kwasekusuba lo umfana lo owagcina wabhubha meyiso rest in peace kuthiwa ngu-Debbie Makinga those are the 3 people ababenginika i-problem
izidakamizwa sezilimaze abasekhule abaningi kwele Zimbabwe uPhiri uthi abadlali bamaqembu atshiyeneyo behleka nje ukudlala ibhola ngoba beqedwa izidakamizwa
abafana bethu bakhathesi abasafani lati sebengene kwezintweni lezi eziningi ezidakamizwa enzobona umuntu engadlala 1 hour 60 minutes inhlahla kakhulu ngoba ungathi uyakhangela let's take for instance etimini yami nale engithanda iHighlanders abafana abaphelile abafana lava they must be a system kathesi like other countries where ukuthi ba introduce doping angathi ngoba kathesi ungathi uyakhangela ungavele kube le doping system la akula muntu ozadlala
usoma uthi inhlanganiso yezenguqu yezifa lamaqembu enguqu kumele basebenzise ababengabadlali benguqu ukuthi bafundise abadlali bakulezi nsuku ngobubi bokuthatha izidakamizwa. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ikhamramu eza Jesus Bani.
Ye, siyabonga khulu Jesus, ungadinwa kusasa.
Studio 7 njani abalaleli, ukhuluma ngobandile Nkomo, ukhulumelana eSouth Africa, benesifiso ukuthi umongameli mayengezwa. Siyayithanda leyo mali oyifakileyo izigi kodwa besicela ukuthi evale yonke imali umthambo wakhe wonke ongenisa imali elizweni nje wonke ungene ngezigi yonke into evale US dollar evale irandi sebenza izigi layo uhulumende ehola izigi wonke umuntu uholiswa ngezigi izigi izoba right izosebenza kodwa ngalokho izinto yakhe yaleyo ukuthi ufuna ukuthi yonke insipi yawatsha yeke izisebenze kavale yonke imali kusale izigi kuphela nyebo.
Yelo ke ngumsaka omunye wabalaleli bomsakazi we Studio 7 osithumeleke imlayezo wakhe mayelana lokho akucabangayo singakaphethi ezalamhlanje sisibone indaba ebesigokhela isebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithelo oleZimbabwe Revenue Authority zithi kasenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi bayakhala abantu ngokubhadalela ama-passports ngamadola emelika haji iZimbabwe gold kumbe izigi. Kodwa abakubandla elibusayo eleZanu PF bathi kuzima kakhulu uba uhulumende emukele imali entsha yelizwe ngoba bavumelana nenkampani yeLithuania ukuthi kumele kubhadalwe ama-passports nge-dollar leMelika. Hayi-ke zulukandaba lingakhohlwa ukuthi sile WhatsApp yethu inombolo ethi 1202-465-0318 nizaphinda njalo 1202-465-0318. So lithumeleke imilayezo yenu ngezikhathi zenu litsho ukuthi lifisa ukuthi senzeni. Olivalisayo-ke namhla ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube, lilale.